eNdebele.
Levuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 23 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni namuhla.
Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi nikubanika ngo-October 2019, November, December bazala bengelakhudla.
Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wedede uthi indlala imthwalise nzima.
Bazondele ukuthi kungani kube labantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale lephalamende owesibare amacala angazwakalini.
Umeli wembare edale lephalamende engowe-MDC umnumzana Stamen Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu-PF kade behlome ngempemva. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa bonke abalambayo ezinye izakhamizi enyakatho yamaNdebeleni zithi sezilenyanga ezine zingatholi amabele kugatsha lwe-social welfare. Lokhu sokubangele ukuthi labantwana besikolo kwezinye indawo beqale bethengisa izithelo zeganga ukuze bethole imali yokuthenga ukudla bese besiya esikolo. Ukhansila wedethe umnumzana Stanley Torima uthi asebekhulile yibo abahlaselwe indlala kakhulu.
Department of Social Welfare ukhuluma iqiniso, bayaphuza ukunika abadala ukudla. Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi nikubanika ngo-October 2019, November, December badlala bengelakhudla, badlala belambile. Khathesi bayabuya everyday abadala bebuza, kansela ukudla thina sesilambile siyenze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Because sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe ukudla isitshwala, that's the staple food. And ngathi athole ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayitanga.
Ezikolo ke kuhamba njani? Bayalamba yini abantwana?
Ezikolo nawo bayanikezwa ukudla khonoko umumbu, but khathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni, abantwana sekumelele kuhambe ku-break. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyikuyini, abantwana abasela ukuthi ano sikale sahamba sayethengisa inengo esitimeleni. Kuya kungasarayithanga, i-tubing, growth abuse, nxa abantwana besikolo primary going kids ngasebehamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers, kuya kungasarayithanga.
Wona umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but i-problem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha, izulu laphuza ukubuya. So abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi lengomo kuluma kanje kuphumile lokho akuthi maye bakufaka phansi kuyakhula sibili kusesemanzi phansi. But hayi, umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani, but sibambane njengesizwe silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona because izinto azimanga shapo. Ema-shops izinto ziyadura, isizwe ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihlekuhle. Abaphathi bezikolo bengathi amafizi kakhwele lapho abadala abasebenzi abalaze izimali. Sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye, bapake amakhanda ndawonye because akula into e-right. Ku-education izinto azimanga kuhle, ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even ezikoleni zangkhona amathicha amaningi sebalekilesele abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho banikwa khona imali so akula into ongayipointa elizweni ukuthi lapha yikho okuright ndibe nganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady it was like isikhethi ahlala laye kukanti uyazitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukukhodisa ngeyokuthi usebenza eyedwa but I'm saying uhulumende yena nxa esiyi-addressa uyasi-addressa asitshela ukuthi akula muntu uza kuvale njani but time time sebephuza ukunika ukudla kwangkhona
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedethe njalo ngowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi umeli walo wembare edale lephalamende umnumzana Stamen Chamisa uhlaselwe ngabasakhulayo bezanu-PF abakade behlome ngembemba lezigodo izolo. Abasakhulayo laba babikwa behlasele lozulu wembare emahlayana. Isehlakalo lesi siza ngemva komhlangano oqhutshelwe embare ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngolwesibili lapho aveze khona ukuthi ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lokutshengisela lisola uhulumende lonyaka. USitamen Chamisa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi ucetshe enkambeni yamatapi lapho athi ubesegonjolozelwe khona ngabasakhulayo bezanu-PF laba. Kodwa iziphathamandla zezanu-PF ziyakulandula ukuthi yizo ezenze isehlakalo lesi. I-MDC ithi uChamisa ube emapholiseni ukuyadingisisa phezu kodaba lwamalunga aleli bandla abotshwe izolo ekuseni lingxabanxoza ingakaqalisi. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sipanda usole kakhulu isehlakalo lesi.
Lokhu bekhona embare besithi badinga ummeli wephalamenti wakuleyo ndawo bazondele ukuthi kungani kube nabantu abaningi abafika emhlanganweni njalo besethesa ummeli wephalamenti wembare amacala angazwakaleli angekho emthethweni njalo siyazi ukuthi xa kuwukuthi umuntu becala phela icala liyabikwa emapholiseni kakusuka kuthunyelwe amashugu yezanu-PF
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebenga baningangako kulowo mhlangano.
Ye, imbiko leyo ngabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izanu izama ukuthi kukhanye ngani bekulo mhlangano uPresident Chamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti ke sikwaziyo ukuthi uPresident uthe yena ngilo mbiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizabe ngisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho nomunye umuntu omemiweyo ukuthi abuye emhlanganweni kapresident. Abantu bonke akade bekhona ngabantu abasuke ku-constituency yembare njalo i-MDC kayisilobandlelande ukubiza abantu kumbe lithola abantu ngamaphasini balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obunxuswe kuphela iy'ntathelo zindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kweleyala
sikhuluma kanje ungaphi ummeli wembare
ubona lobuchamisa ulondolezekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole.
Lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu-PF?
Silobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa kagijimanga kangako siyazi ukuthi zanu kwayelethi ukuthumela abantu abathele izikhali kathina abantu abathele izikhali ukuthi bagime balwisanise nalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwane lezanu-PF kumbe lohulumende njalo amapholisa asitshele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga.
Solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo?
Ye, udaba lolu lubikiwe ngempela njalo bona abantu laba benza umsindo bafuna ukwenza ukuganga bafike lasemapolisini ngokwabo ngakho lo ngasadingekele ukuthi sithi amapolisa afike laphange agombozele abantu laba babophe ngoba abantu labo abangamashuriti bafikile epolice station
bese yakwenzani
bese sithi badinga umeli wedala parliament u-honorable Thamisa
ube khona emapoliseni
hayi ngeke sibe sathe lokho-ke phela ngoba sabe sesimthengisile kulaba bafuna ukumhlukumeza nokumlimaza
akulabantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi ulantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC all-welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zempare ezithinteke kakhulu
Mbare National njalo nasepolice station lapha kade epolice station yaseMbare Matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimoto Mbare yonke nje ibili ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi uhlangothi lwethu ole-MDC youth league toluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hhayi ngonxa amapholisi engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wabo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Thamisa
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini ikulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-studio 7
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yedugwi kwele Botswana zilokhe zingakabuyiselwa ekhaya. Ezinye zazo zibuyiselwe eZimbabwe enyangeni ezisanda kwedlula. Kodwa kule mbiko ethele Botswana kalisela mali yokuqhuba lumsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMartini Ngwenya.
Ulandela ukuphindela ekhaya kwequla lakuqala liphose lifike ikhulu lenxenye lesiphepheli abanye lokhe behlezi enkambeni yedugwe engaphandle kwedolobho leFrancistown iqula lawugcina labezimapa abadinga ubuphepheli kule Botswana bekumele liphindele uqeleni ukazi bandlela kodwa sekuthule ezinye isiphepheli esikhulume leStudio 7 zidakula ncazelo ukuthi kungani sekuthule kangaka kodwa bazwe amahungahunga okuthi akulamali yokubabuyisela ekhaya Mnumzana Bheyimpilo weza uthi awukaphumi umbiko cacayo phezu kokuphuza kohlelo lokubuyisela isiphepheli emuva.
I-latest yokutry first ikhulumizama Thursday. Manje ngizala namhla abantu bangani bethi lokutshintshatshintsha amadethi awukaqondakali. So angikwazi ukuthi iqiniso lakhona yiliphi.
Iziphepheli eziningi sezibhalise ukubuyela ekhaya noma nje iningi libikwa lisenza lokho ngesidensi esikhulu besithi simo ezimabhasikalungeli ukuthi baphindele iningi labalekela kwele Botswana ulandela ukhetho lokudinga umongameli eZimbabwe lolo dlakela ngo-2008 lapho okwabulawa ikakhulu abasekela ebandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change MDC uhulumende weBotswana kanye labohlangothi olubona enhlanganisweni ye-United Nations High Commission on Refugees bathi uhlelo lokubuyisela isiphepheli eZimbabwe lokho luqhubeka kodwa kungaphiwa isizathu ukuma kohlelo lolu besokubone abantwana bephuza ukusungula ithemu elitsha isikolo ngoba bebemiswe kupheleni ngomnyaka ukuthi balungiselele ukuphindela ekhaya esinye isiphepheli esingafisanga uqanjwa igama sithi bayabonga ukuthi abantwana baphindele emakilasini
esikubongelayo ikuthi abantwana sebevunyelwe ukuthi bephindele esikolo ngoba kade behlezi bengenzi lutho kulandela ukuthi kubhule ukuthi thina nje isiphepheli sibiselwe ekhaya
kodwa kulokhe kulovalo lokuthi abantwana abasoke benelise ukuqeda ithemu bezabe bekhitshwe njalo esikolo uma uhlelo lokubuyisela isiphepheli solusungula abanye abeZimbabwe kwele Botswana bathi amazwe amabili kanye le-UNHCR ngabe bayakhulumisana ikakhulu phezu kodaba lwabantwana abangena isikolo Wawulezi pepeli ze Zimbabwe esifika posa makula esikhombisa i-688 enkampeni yeduki kodwa kathesi sekusele ezingaphezu kwamakhulu amabili. Isiphepheli ezilihlekana ziyala ukubuyela ekhaya sesicela ukuthi zihlale eBotswana kumbe zihanjiswe kwamanye amazwe zesaba ukukhahlanyezwa uma zingaphindela ekhaya. NginguMartin Ngonya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uza kwethula i-$10 ebambeneyo, i-$20 kanye le-$50 kusikhatshana esilandelayo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosikazi Grace Mkabe labanye abagoqela umnumzana Philip Chiyangwa lomnumzana Ignatius Chombo balakho ukubotshwa phezu kwamacala enkohlakalo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabani kuStudio 7 basazi labalaleli. Bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa yinsimbi zeJwane. Ithanda ukubabonga kakhulu imnandi ingoma yabo. Sibulwa i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho. Kuyo lana eSouth Africa okungakhethwa khona ukuthi yini shona uyini umZulu yini. Bebezothola something manje ngoba thina ngapha kumthwakaza kula muntu esibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami. Sekufanele ukuthi i-government ibanikise something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga Lijari basakazi labalaleli abahla be-Studio 7 kudawana zonke. Ngiyalibingelela wobuyaka lo wobutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani bakithi. Siyacela ukuthi yena ubaba uChabisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebuzimeni abantwana ezikolo, izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Nakho isikorokoza laso sesingenela imimoya sokubizwa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphila izwe lingela mali linje. Ngiyabonga ngikusikusboqo.
Njani basakazi be-Studio 7 yalibingelela. Ngizithi njani impilo mbingelela bonke basakazi labalaleli. Hayi mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawa amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Akho nto, akula muntu ongasebenzela ukukholisa uphele xa usebenza. Xa usebenza usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli yakho. Sonke nje lamatisha lamanesi awasoli. I-government yayidirisa esifika kakhulu. Labantwana sebethelenziwa abasafundi. Izinto abaphiza bayini kusasa. Sisesiyinhlekisa kwabanye amazwe ngenxa yezanu-P F ehluke ukubusa ilizwe layo kahle. Hhayi, lamthembo selami ilizwe lami ngigcine njalo lansukela upane emzola e-K4.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngunkosikazi Ncube ngisekhezi ward 14. Into nje ehlupha kakhulu esizwe ubuhlungu ukuthi nalokho kudla kuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana nokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe bothiwe ukuthi lapha adlula khona ayavulwa achuthwe bese yadluliselwa ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma nje ezenje abanye amasaka abo asikabaningi abakabathathi ngokuthi leyo mali i-$13 kabalayo abakayifuni. So hey, indaba ebusungu kakhulu indlala esibhekane nayo ezindaweni esikizo ngoba ogogo abanye bakhulile mpela $13 akusento elula kuyo ukuthi ayithole. Ngokuba nje sikhuluma so amasaka okunye uma usuthathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhulile ngesethathe ekugcineni uluphele ngala mali esesiyathatha ekugcineni eseyitholile leyo mali isake liyabe selisele sokuyisijumbane ngeso kungama-5 litre amathathu. Bakithi kubuhlungu kakhulu esihlangana lapho asikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yakhithiswa mali. Kube nguye okhipha lapho ufika khona imali khiphele abantu abadala lapho phele ukuthi thina esisasengane sicabasanyana siyenelise ukuthi singayidinga leyo mali kube yithi esikhiphayo asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu ngoba izinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nazo. Kube sekuyakuthi ihlanganise njenge-Olaf nayo sike sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista abanye amabizi ekhona kurejista amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini. So ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuniki ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwazi. Lobu zimo obukhulu kakhulu abantu sebechitha besiyatshona belindile ukuthi bazanikwa kodwa-ke into yakhona ayikalungiseki ukuthi ukuthi bonke indawo ithile corruption yabo lapho ngela corruption aba idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu kwasekulungisa amakhadi. But laba kasebethethe leyo mali bathenga lokho kudla kathesi ukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amavizo atholakali kuyikuthi kujengisa konke ukuthi kusela kula nto yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla sokusela. Siyabonga.
Njani balaleli be-Studio 7? Ya, siyabona abantwana bayatshengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kuloluya qanqalazo lwabo. Sacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakame abonise le-government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlabizulu esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokho esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana laye aphakame ngoba ikusasa leli lize leli libulawayo. Ikusasa yabo asinye yethu. Thina sesiyehlulekile sebesibulele basiqeda du. Siyabonga khona lapho.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbiko, thumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amaqembu amabili abahlamuki abalwela ukwehlukaniswa kwelizwe leCameroon abikwa elwisene wodwa kwava amasotsha awo ayisithupha. Amapolisa kwele-Lebanon alwisane labantu ekade betshengisela kulelo lizwe ngesikhathi kubunjwa uhulumende omutsha izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili eCongress izolo. Abatshutshisa lolu daba bechasisa ukuthi kungani besithi uTrump wephula umthetho. Ibandla eliphikisayo elamademocrats likhokhelwa ngumnumzana Adam Schiff kulolu daba lithi uTrump wasebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo njalo bathi wazama ukuvimba idale leCongress ukuphenya amacala akhe. Kodwa amagqwetha kaTrump kanye labebandla lakhe lama-Republicans baya kulandula lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Rafael Mtombeni ukuhlaziya lolu daba.
Ngibona ngathi kuyaphela ngokufanayo ukuthi akabasoze bamsuse laphana ngoba engikubonayo ngathi nje kuvikelana kwama political parties la ukuthi khona bangathi bayesaba ukuthi bangamkhupha laphana kuzaba ku record president wama Republicans wa impeacher wazosuswa esihlalweni. So mbona ngathi bavikela khonoko kuphela uma belokhu bekhonaphana. Kodwa-ke icala lingathi liyakhanya ukuthi likhona egcekeni.
Siyabona kungani kulokhu kuvela obunye ubufakazi. Bunganceda yini asithi kuvele obukhali sibili ubufakazi obokuthi ama-Republicans lawo akubone ngenye indlela? Ubona ngani kungaguqula ingqondo zabo yini?
Hayi, kangiboni. Ngalesi sikhathi kangiboni ukuthi zingaguquka ngoba okukhona kungathi sebegebhile amagodi bangene emagodini abo bema khonapho. Kangiboni ukuthi bangaguquka khonaphela. Ngibona ngathi baza iningi labo lizavuma laye upresident.
Manje njengoba ukhetho lusiba khona kunyanga ezimbalwa ezilandelayo, khonoko okwenzakalayo kungabangela na ukuthi umnumzana Trump anqobe kukhetho kumbe anqotshwe?
Ngibona ngathi uzanqoba. Uyabuyela futhi ngendlela yokuthi sesuka lapha uyabe sesekwenzisa khona ukuhlabela. Ngo undoda okwazi ukuhlabela ngento yakhona kakhulu, uyabe sesuka lapha esehlabela kakhulu esengitshakala ukuthi ha mina vele babesithi ngilokhu angisikho mina ngilokhu. Then abantu bazathatheka njalo bakuye bambuyiseli. Mina ngokubona kwami mbona ngathi kwenjalo.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas. So kuyisikhathi sokubala imbiko elisithumela yona kuFacebook kulo Lindsay Hammond uthi wena litshona njani msakazi. Kusekuseni ngapha Hammond, so ngathi livuka njani kanti lokulala asikalali. Danisa Blessing Tube uthi wena sawubona msakazi, mina ngifuna ukuphawula ngabalandeli be-MDC Chamisa. Abayeke ukusitshela ngendaba yokuthi bafuna kwenziwe intando yabo, why thina abakakhuphe singaphaphi. Nesisa Dube uthi wena morning msakazi, kuzoba lo Danisa Blessing Tube lawo uthi sibonga msakazi weStudio 7 ngokusibikela izindaba. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi, iZanu isebenzisa amandla ayo ngobuchapha, kambe siwa uma amaqembu aphikisayo angavunyelwa ukuba lezwi lokusola kuzoba yilizwe elinjani? Shame on them, abazinuke amakhwapha laba babulali. Virginia Macebo tena morning Nkomo, sonke Khumalo SK tena morning maZimbabwe amahle. Kuzoba lobani ke Sibusiso Ndlovu utwana linjani msakazi, mina ngicela ubaba uGawule ake aphiwe ikhefu sikhathele ngaye. Akanayo indlela ebheke phambili, isikhonzi seZanu ngcono livele libeze icho libeze icho nangazi ukuthi lapho mlaleli. Thabisani Ncube uthena morning ekhaya, kuzoba lobani Isapeli Ndlovu uthena salibonani bakwethu, unjani msakazi? Hayi, siyavuka Ndlovu. Uyaphinda lapho Hammond uthi Ntunga ngise New Orleans, ayikho ngisithi litshonile. Okay, ngiyakuzwa Hammond, siyabonga, sile thembo philile khona ngapho eNew Orleans. Liphila kanjani kuleli zwe, liphila nababulali, liphila kanjani kule ndawo, liphila nabantu bomizi. Bheka inkosi Ngwenya uhlabela kamnandi uthi niphila njani nababulali. Ukuzigqiba izosuku ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wetete uthi indlala imthwalise nzima. Umeli wembari edalele parlamente engweMDC umnumzana Stamen Chamisa ucashile ngemva kokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF ekade behlome ngembemba. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowafast 7. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngowaf 6. Olivalelisayo ngutungamili Nkomo. It's on a good.